Ekhuluma emhlanganweni wabezindaba namhlanje ePretoria, umphathintambo ofisini kamongameli umnumzana Mondli Kungubele uthi idale labaphathintambo selithethe isinqumo sokuthi amaphemithi la ngeke esangezelelwa iminyaka ekupheleni kwawo mhlaka 31 Mpalakazi lonyaka.
Cabinet decided on a 12-month grace period at the expiry of the current Zimbabwe exemption permit. During this period,
abala mapemiti laba sibapha umnyaka ogcweleyo ukuthi badinge amapemiti olunye uhlobo nxa bengihluleka babuyele kubo.
At the expiry of this 12-month period, those who are not successful will have to depart the Republic or be deported.
Izizalwane zeZimbabwe sezethule kudane okukhulu ngalesi simemezelo. Isikhulumi senhlanganiso yeZim Imbokodo unkosikazi Corence Mukhosi Ncube uthi kuzadala uhlupho olukhulu ebantwini abanengi.
Kusiphatha kabi kakhulu. Lokhu kungahle nje kwehlele abanengi ekuthinini balahlekelwe imisebenzi. Abantu bazathi nxa sebelahlekelwe imisebenzi okulandelayo yibugebengu ukuze bakwazi ukuziphilisa. Kubuhlungu kakhulu. Sokusithi ngabe kuthiwa bazamele mhlawumbe ukuthi bafake noma embili kodwa lokho eminyaka ize besinikeze owodwa ukuthi sibone ukuthi senze njani.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi sekungathi sekujeziswa labo abebelesifiso sokuhlala kwele South Africa ngokusemthethweni.
Lokho kusethuse kakhulu igovernment yeSouth Africa bekumele kucabangisise ngeyindlela khona lokho ukuthi hawu abantu sibaziyo ukuthi laba bantu bakuphi, basebenza kuphi, bahlala kuphi, lama phone numbers asila sikwazi ukwa controller siba sikuma sibadinga siyakwazi ukubathola. Kodwa igovernment yeSouth Africa iyayala ukubanikeza. Kodwa kunabantu abambuza 5 million abagcwele elizweni labo kungela bangazi lokuthi benzani banani bengena vinde fingerprint yabo.
Umgcini ihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuto Mabhena uthi mine ngibebuzo abasaselayo ngalesi sinqumo.
Esizakwenza njengobukhokheli beZimbabwe Community in South Africa le African Diaspora Forum yikuxoxisana lohulumende weSouth Africa ukuthi sizwisise ukuthi kuyini okwenze wathatha leso sinqumo. Singathola leyo ngcazelo sibone ukuthi sizaqhubeka sisebenza sisiya phambili sisenza njani ukuncedisa labo abanelisa ukuthi bangene kwamanye amapermit lokuthi mhlawumbe kakula enye indlela ezaba khona.
Yesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Kanisha Sinkala uthi sekuyisikhathi sokuthi kubhekwe phambili.
Into enza igqugquzela ukuthi abantu kaba applyele wona lawo mapermit okuthiwe kabawa applyele kabangaveli balahlela ithawulo bathi kuthiwe le isiphelile. Kusho ukuthi kuphelele kodwa akuphelanga konke. Kodwa ke njengozaphu siyabonga kuSouth Africa usigcina isikhathi sonke leso njalo lethuba lele selikhona esithi abantu babalithathe.
Amapemithi la aphiwe izalwane zeZimbabwe ebese South Africa ngokungekho emthethweni o-2010. Abebapha imvumo yokusebenza, ukufunda lokuqhuba amabhizimusi. Aphinde avuselelwa ngo-2014 aphindwa njalo ngo-2017. Phakathi kwawo bakhona abebethethe incwadi zokuphephela kodwa bazibuyisela ngoba amapemithi la ebavumela kubuyela ekhaya. Bakhona njalo abebethethe izithupha zakwele South Africa ngokungekho emthethweni abazibuyiselayo sebethatha amapemithi la. Imizamo yokuthola kuphawula komeli weZimbabwe kwele South Africa ibingakaphumeleli ngesikhathi sokwethula lolu daba. Melesturo 7, Johannesburg, South Africa, ngingutuso kumalo.